So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa ngikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubantu bamile. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngaphi, umelani, imbali yakho yini.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa yibo abalokhu bephethe kuthinte negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isajaji wa-recommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thembi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasenelisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process is overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziwa uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathi sasifika isikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa ngikuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamile. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngaphi, umelani, imbali yakho yini. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abaphasimele.
Uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazakukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga le ZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda unomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into la isiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenze ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yamkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capability akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Usenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni seInsiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqashe igqwetha uMnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentathelo izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu elingakethulwa. U-Angel Lorik Dulan baphuma kufilimu le betshela intathelo izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefende against labo abalamandla. Namhlanje ngiyesimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi nomuntu othanda imali, okutshengisa ukuthi umgaki weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu?
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobuqhela ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhathileyo. Ngoba phela uqhathiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinga into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasithengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Rushwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Ukuba Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi sicala selalahlwa ikuthi lizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenze izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Lalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kawuzaba utshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe legama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi kamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-argument abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe, kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Montlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ayenziwe ibe public, njalo akula ngento into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. Kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abatshutshisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla wokubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independent of the judiciary. Kodwa ke na ekhona othe South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Engethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza sizayo nohulumeni wase-South Africa kanye lalaba aba-affected nalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelayo kwele South Africa. Ngasanelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Kaule webandla leZANU PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president omkazi. Kuthe izinto zibe zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yokuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi khonale awusela msebenzi we-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi abantu even i-South Africa ngale balahlekelwe imisebenzi kakhulu.
Kule commission ka-Montland leyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa yikhomishini leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senetho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayekwazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kethi kumbe i-COVID into eyenziwa ngamakhiwa ama-Americans nama-Chinese. Bawazi ukuthi i-COVID yamanifestwa ngubani. But khonokho yikho ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe. Umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha ukhanyana uvumela nalabo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto nje basikhuluma nje ukuthi umumo kawumushe umumo wama-economies movie. Kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu mase kuthi babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Kaule ukubandla leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni le-Khartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yenkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhethwa lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele-Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli zindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela elezanu PF Citizens Coalition for Change lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla lezanu PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isad mina ngokubona kwami isadak iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 isadak yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission yesadak ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms isadak kwenzama electoral reforms ukuthi uthetho luhambe kuhle kungela kukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared awe endabeni bezokhetho.
Wathi singenisa ubaba uMlechu. Baba uMlechu uyamuzwa umama uyakhuluma la.
Ukuthi kuza kusadathi lapha kuZimbabwe ukuthi ngahlalisa ukuthi singabe siprepared kanjani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo isadathi ngathi iZimbabwe ifola under isadathi, so i-perfect board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi ukuthi sekhenge khona. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms, ama-recommendations la ayenza nto lento la yenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona kuparlament izinto kade kumele bezilungisise zona lezi kumbe bezireyise kudibhethe kuparlament so that into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiyinje so sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungise kudala zonale zingaba zireyisa before singakabikhetho kathesi sekuthiphethe ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi ngerizinare sengenjalo benzele ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengaziye bethi hhawu ukhetho lwalingeko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So zalazi inkokheli ziphalamente akade kumele ziphushe into yenaleyo. Isadatha ngeke kuye izosiyendela ama-reforms yenalawo. Upresident uhlale ethije wenza kithi ukuthi hayi ilize lathiwa liphinde libise ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yenalawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into leyo ingabagwenxa phambili. Okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawudi zephalamenti bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto zephalamenti bengakusho lutho. Now sekunje sekuphinda be-raise. So leso is just an excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa. Ikhetho elizayo upresident nangakuza wena ezamthetho ezawena.
Wathi singenisa uShiriedenga mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba
ngiyamuzwa baba uFreedom ukuthi uyakhuluma. Ngiyazuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khanye ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeyebakhuluthi yeZimbabwe inabanikazi yabo yebo ithinakithi yabanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yisada yikho ke ngo-2018 observer mission leyo ebuye namuhla yabhala ngo-2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform izimbabwe okumele injani izilungisi lokho akusayenziwayo one thina njengebandla le-CCC ngahle ngumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana lalokho okuphuma ku-hansa uyabona ukuthi indaba yama-electoral reform le yaqala kudala thina njengoba khathesi loba ngethi kusayikudala sakhumbula kusayi-MDC kwabuya legwalo kwaphuma ugwalo okuthiwa yi-PAI principles for reliable and inclusive elections in Zimbabwe ekhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform ngahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition kwangothi khathesi kabuya lebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-elections ama-electoral reform zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-CCC so lokho okuthi i-CCC besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhona indaba zama-reforms hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo okufanayo yikuthi akuna political will
into zama-electoral reforms like eshile ukuthi akwafakwa ama-recommendations ama-recommendations layana i-set mandatory ukuthi kumele kwenze lokhu lalokhu 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 kanje
lapho lisomnumzana Freedom Murechu okubandla lezanu-PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezivileyo, for an example, isinkwa lochapho ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga. Kathi ukuthi uthenge $2 of the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusekube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even le USD forex siyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. This is a task for this is an to situation someone that is. Ngoba abantu nxa begada this is that ba prepares and that motor ngoku is fast. Zinani yathola 3 4 5 sihamba 3 4 5 5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilama wonder fix and obviously sithi as we are wise amapolisa are protecting ndawo leso kulama polisa angorank marshal kwapha lamasotsha angorank marshal azoprotecta indawo leya ungaukuthi asikwazi nathi singathi wathouting la bafika bakuthi abafana bedrive bayindisana but bafaka abasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down people abalamali it's moving slow I don't know ukuthi maybe ngxenye since kuyi-holiday maybe ngxenye kuyabe isima or kuyakhontinya kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Fabi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakethi asincedise ngoba kulokhu nzima hhayi ezomnotho ngani ziyata sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo. ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe injini like cyclist. So kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo. So ngaphika nje ngesizwe.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika, njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sasimgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimigeno Saidi.